Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-18 Nhlolanja 2022 Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje kulesakhulayo webandla le-Citizens Coalition for Change uBernard Munamadi obikwa echaywe kabuhlungu ngabalandeli bebandla le-MDC Alliance eHarare ngesikhathi inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project isithi ikhathazwa ngodlakela osolubhayile lephambilini kokhetho lonyanga yonale.
Sina njengebandla le-MDC Alliance asizange siphatheke kudlame.
Incwadi kwezempilakahle zithi okwenzakala kwele-South Africa okuphathelane labo kuza sokumemethekisa umkhuhlane wengqondo kulabo abavela kwamanye amazwe.
Nako phela futhi njalo sokuthi bengasasebenzi yitho lawo selungiselwe amaphepha bazosebenza ngaphi kwasekuye kwathiwa le nto izogcinelwa ama-South Africans.
Incwadi kwezegciwane le coronavirus zithi lanxa leli gciwane selisiba ngcono uZulu kumele ahlale ezivikele ngoba kungaqhamuka omunye njalo umkhakha waleli gciwane ngasiphi isikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project ithi ikhathazekile ngezehlakalo zodlakela kwezombusazwe kulandela ethi ikutshaywa kukamnumzana Bernard Munamadi webandla le-Citizens Coalition for Change ngabatsha abacatshangelwa ukuthi ngabe MDC Alliance. Umqondisi wale nhlanganiso unkosazana Justina Mugogo uthi usola abakhokheli bamabandla ezombusazwe ngamazwi akhuthaza udlakela. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sesi ukuthi izehlakalo zodlakela sezisanda ngesikhathi sisiya kuma-by-elections akhangelelwe mhla ka-26 March. Okusidanisayo thina ukuthi sibone ngani udlakela lolu lusuka phezulu kunkokheli ngoba nxa inkokheli zisethula imbiko elokuthethisa benza ukuthi abasikeli babe nodlakela. Bona ngokwabo abalwisani ngezibhakeli, balwisana ngembiko abayethulayo, imbiko enza ukuthi abasekeli babo bazizwe befuna ukuyalwisana. Ngiyakwazi ukuthi sisakhula thina sasithi kungaba lokungezwani kwakufakwa kwakuthiwa ngamavele, kuthiwa leli livele likamamakho, omunye la afakelwe ivele likamamakhe. Sasithi ke nxa usuqaphukile ukuthi lwana omunye uselokhuzi ivele likamamakho wawuzwe uthukuthela usufuna ukulwisana laloyana umuntu, kodwa oyabe efake ukuthi leli livele likamamakho kaneyineni ayisuye ogcine elwisana lomunye. Yikho esikubonayo thina njengeZimbabwe Peace Project sithi thina akulunganga ukuthi kube lembiko enza ukuthi abasikeli bathukuthele. Udaba olukhulumayo ngiyabona umzwile laye ocemethayo angitsho ukuthi kulungile, kodwa laye uthela ubathethisile. Yinto engafanelanga ukuthi yenzakale yona leyo ngoba sonke siyizizalwane zeZimbabwe silelungelo lokumanyana lenhlanganiso esizifunayo. Akula muntu ofanele alise umuntu oseduzane laye ukuthi afanelanga kuye ukuthi kuye kumhlangano webandla leliyana kumbe usekele ibandla leliya, ngoba isisekelo sombuso siyasinika lawo madlozi.
Lo ngunkosazana Justina Mugogo, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye sixoxe lomnumzana Witness Dube, isikhulumeli se-MDCT, ukuze sizwe ukuthi bona bathini. UDube uyalandula ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo achaye umnumzana Munamadi.
Tena njenge bandla le MDC Alliance. Asizange siphatheke kudlame. Njalo kasiphatheki kudlame lwezepolitiki. Silibandla elikholelwa ukuthi abantu kumele babe lembono etshiyeneyo. Siphambana lalabo abalokuthula abalengqondo efana nale yethu. Kodwa lokho esesikubona lapha ngabantu asebefuna ukuthi bangcolise ibizo lebandla lethu sisiya ekhethweni. Bezidingela nje ukuthi bagaye ukhetho ngendlela ezingayisizwa. Tena sikholelwa ukuthi abantu begaya ukhetho abakwenze ngezithembiso ebantwini la ngenhlelo ezikhanyayo ukuthi zilobuhlakani bokuthi abantu bangazivotela, hashi lezi ndlela nje ezishiphileyo asebezenza. Hashi, asikwazi lokho, asiphatheki kudlame, asiyo ngathi indlela yokwenza izinto MDC.
Lo ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Ingcweti kwezempilakahle yengqondo sezethule isixwayiso sokuthi amanyathelo athathelwa abokuza kwele-South Africa agoqela ukumiswa kokusebenza kwama-permit ezizalane zeZimbabwe. Umthetho ohlose ukuphungula abokuza abasebenza kwele-South Africa. Umthetho ohlose ukwenqabela abokuza ekwenzeni imisebenzi ethile lokucwaswa kwabo ngobuzwe kulakho ukumemethekisa imikhuhlane yengqondo kuzizalwane zamanye amazwe asebhekane nokubuyela ekhaya lapho azabalekela khona. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnyaka ka-2022 uqale iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa bezama ukubuyela emsebenzini ehlelweni zokuziphilisa ngemva kokuqeda iminyaka emibili behlele ezindlini ngenxa ye-coronavirus. Kodwa ke kuzalwane zeZimbabwe esifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili nanhlanu, around 250,000, ithemba selitshabalele. Uhulumende usemise ukusebenza kwamaphemithi abo wathi babuyele eZimbabwe. Nakwelinye icele, iqembu lezalwane zakwele South Africa elizibiza Operation Dudula lalo liqinisa imikhankaso yalo yokungena emankampanini befuna kuphume bonke abokuza ungena izalwane zakwele South Africa. Uhulumende layo sebuye wengeza lolu hlupho njengoba sephakathi ngokubumba umthetho ozaphungula inani lezalwane zakwamanye amazwe ezisebenza kule South Africa kanye lokubenqabela kwenza amabhizimusi athile. Ingcitshi yezempilakahle yengqondo unkosikazi Carol Nyakushka uthi konke lokhu kuzatshiya abaningi begula imikhuhlane yengqondo.
Let's look out for each other. Let's look out for signs of depression.
Izibonelo zale imikhuhlane zibalisa ukuswela ubuthongo, ukuhlukumezeka emoyeni, ukungafuni ukudla, ukufuna ukuzibulala lokucaphula into yonke.
Suicidal ideas. Let's look out for each other and be able to support each other when these things are happening.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Christopher Ncube uthi kwabaningi ukuqothwa kwele South Africa kuzahle ukuthi kuphela kwempilo.
Sizithola sisebunzimeni kulandela ukuguquka kwezinto kwenzakala phose zokuzonke ngoba singazi ukuthi ikusasa lethu lime kanjani. Abantu sikhangela sikhuluma kanje bakhalela ukuthi balungise amaphepha abo njengoba kwele 12 months nango phela futhi njalo sokuthi bengasasebenzi. Ngisho lawo selungiselwe amaphepha bazosebenza ngapi? Kwasekuye kwathiwa lento izogcinelwa ama South Africans.
Esinye sizalwane seZimbabwe unkosikazi Mesimvundla uthi usizi ukuthi bakhona vele asebele zibonelo yemikhuhlane engqondo.
Usishiya thina njengezizalwane zaseZimbabwe ezihlala eSouth Africa singazazi ukuthi isimephi ngoba abantu balimele kakhulu engqondweni. Eqinisweni siyacela ukuthi uhulumeni kwelese South Africa la kwelese Zimbabwe bangenele babone ukuze bavimbe le nto engiyibona ukuthi yes.
Unkosikazi Nyakhutshka ukukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zemukele isimo esesikhona ukuze ziqale ukukhanda amacebo amatsha okuphila. Uthi njalo kuqakathekile ukuthi labo asebekhulelwa yimikhuhlane engqondo badinge usizo ezibhedlela loba bakhulume nomuntu ongabasiza. Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, uThuso Khumalo.
Ingcweti kwezegciwane le-coronavirus zithi lanxa leli gciwane selisiba ngcono, uZulu kumele ahlale ezivikele ngoba kungaqhamuka omunye umkhakha waleli gciwane ngasiphi isikhathi. Sixoxe lenye yalezi ngcweti umnumzana Bani Malaba.
Sawubona but Chris, sawubona nabalaleli lwe-Studio 7. Ngiyabonga umbuzo omuhle. Hayi, nqa ngikhangele lezi zinsuku mfowethu kukhanya kunganeno, kukhanya abantu bengaguli kangako. Kuyasithokozisa kakhulu lawa ama-cases esiwalandelayo akamaningi kangako. Besisiza abantu abaningi kakhulu izinyanga ezedluleyo kuze kuyofika mhlawumbe uNovemba kumbe uDisemba, kodwa hayi kusuka ngoJanuwari kuzofika namhlanje kunganeno baba. Kukhanya hayi kuba ngcono, kodwa ngixwayise ukuthi hayi singekethisi, asiqapheleni bakithi, asigezeni izandla. I-surface contamination yiyo engiyesaba ukuzidlula zonke. Izandla mazingayi ebusweni bakithi, mazingayi ebusweni, aziye ebusweni phela nxa zigezile. Sigqokele amamaski ethu, singasondelelani kakhulu ngoba hayi umkhuhlane lo nomkhanya osungconywana baningi olokubashaya. Khuluma nje ukhona omunye esimsizayo ose-ICU, simhambisele imbodlela namanzi izolo, kodwa-ke abasebaningi kakhulu abantu, kuyathembisa khona lokho. Inkinga yokuthi njengoba sokuza kuqanda-ke kathesi singabona sokuqalisa futhi ukumemetheka, ngoba ukhanya umkhuhlane lo uthandana lokuqanda kumbe lama-temperatures aphansi. Yoba sibona emazweni aphesheya le lapho kuqanda khona, ngibe ngisizwa lilanda ngakukhulunywa nje kuthiwa i-COVID-19 noma kule mpi e-Ukraine layo ibharile khona ngale ngoba kuyaqanda. Kungakho-ke hayi, njengoba singena ezinyangeni zokuqanda, ngizacela singayekithisi iqondiso ze-COVID-19, sizilandele zonke ukwenzela ukuthi sisizane nibhakithi.
Kwenzakala na ukuthi sizwe kuthiwa sokulomunye umkhakha i-variant kunsukwana ezilandelayo?
Yebo Butikandi, kwenzakala ukuthi ube khona, ngoba ama-variants ungananzelela kufana nje ne-carbon copy ento efanayo eyabuloko iziphinda, njengoba wananzelela ukuthi saqala siku-alpha khona ngale, sabuya sangena kubo-beta, kubo-beta ogama, sabuya kubo-delta, kathesi ku-omicron, omicron layo ilengashaza eziningi. Akukapheli ukuthi ibiloko izitshintsha, ngoba uma umuntu esuka omunye ungasuke eqonde kwele Asia khona le, omunye asuke eqonde kwele Europe, omunye asuke e-Europe eqonde kwele Africa, afike athelele abanye abantu khona ngale, yenelisi ukubana itshintshe, ngoba iyabiloko izikhophiya ezikhophiya. Kodwa kwesinye isikhathi ukuzikhophiya kwangikhona kumbe ukuziphindeleza kwakho kwayo kwenelisa ukubana kube ungafaniyo. Ukuziphinda kwakhona kugcine ungafani kwangikhona kube ngokuyingozi kumbe kube ngokungconywana. Nxa kungathi ukuziphinda kwayo kube ngokungconywana, yikho kungaba yikuphela kwayo. Kodwa-ke nxa kungasoze kube yilokho okungconywana, iyabe ilokhu isiba lolaka, ilokhu itshintsha isenza ukuthi kusihlasele. Kungakho-ke ngithi hhayi, asihlale siqaphele bantu bakithi, sizivikele, sigeze izandla, sigqoke amamaski ethu, sisanitize, sihambe lapho okumele kuhanjwe khona, singabuthani nje mahlayana.
Umnumzana Bangi Malaba, ingcwethi kwezegciwane le-coronavirus, ubeqoqa ecingweni le-Studio 7 ese-Gaborone kwele Botswana. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi umphathintambo wozokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi abaphatheke kumsebenzi wokubumba imidlalo kamabonakude kumele baphume lenhlelo ezizenza kube lula ukulwisa imbiko emibi evela emazweni angentshonalanga. iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi usibalukhulu wesigaba se-Midlands umnumzana Larry Mavima uthi inhlanganiso ezizimeleyo ezingathakazeleli umthetho osabunjwayo owe-private voluntary organizations kumele zisuke elizweni ziye kwele-Ukraine nxa zingawufuni lumthetho. Kwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, siyalibona leli hlazo lesimanga lesi esisizwayo ukuthi uThokozani Khuphi sifuna ukubuyela bhengi kuChamisa. Njengoba abantu abaningi bazivuza imibuzo ngalampendulo ngalento. Kambe umuntu owenza ihlazo lifana loThokozani Khuphi umamukela kanjani impela? Usebenza laye kanjani? Labo labo bantu abaqothisa emsebenzini bathini abantu laba abarigolayo? Phela umama lo vele useyisitha sikaChamisa. Isitha sakhe impela singathi wathatha yonke into kodwa la uChamisa if elipolitize namampela angicabanga ukuthi engamamukela lo mama lo angicabangi impela nakancane umama owayenza ihlazo elinje akula muntu ongasaziyo ihlazo alenzayo and manje yena into ayifuna imali kuphela akuso politize lo mama buka manje uqedwa chaya kumonzo manje uqedwa khalela umnanga ukuthi ufuna imali manje ngosebuyela back uChamisa lapha ayishedimize khona ngosebuyela back kambe usebenza njani labantu laba owabarikholayo abantu abakhala inyembezi bekhala ngaye lamanje isihlazo leli alenzayo ngosefuna ukubuyela back futhi lapha athi edilize khona kodwa uChamisa ma engathatha lo mama uyabenza i-big mistake and ibandla lakhe lizobhidlika ngoba abantu abaningi bazibuza imibuzo ukuthi umuntu onjalo usebenza laye njani isitha sakho usebenza laso njani uChamisa engathatha lo mama lo awuyabe ephamanise kakhulu and uzobhidliza futhi ibandla njengalokhu engeke uChamisa engeke sazwana labo welfman ncuku
kuyisimanga lokho sibili ukuthi nxa izani lokhu ithinta indaba yegugrawundi ukuthi bafuna ukulungisa igugrawundi kathi leyo gugrawundi yelimnakaka wayenza nini kasa ukhumbule nje umnyaka wayenza ngayo le yegugrawundi qaliswa ukuyabulala abantu bakithi esindebeleni kwakuyiwuphi umnyaka sokuneminyaka emingaki kuzofika lamhlanje lokhu ikhuluma ngendaba yegugrawundi wayekhuluma into enjalo into esibhowayo izihlobo zethu ziphansi zaphela inxa yakhe umnakaka lo wezanu p f kathesi nanku bekule rali kathesi ekhwekhwenje omunye wethu utshonile ngendaba zezanu futhi ngendaba zezanu ngapha ebelokusidiye igugrawundi kulaba abantu balokhu babulale siya phambili uthi lokhu kuthiwe yiyo umnakagwa kakhobisi kuleyo nto ngamanga la nguye uyamdokozisa lokhu nxa kusezakala so uyajabula umnakagwa lo sizabona ukuyawula khona induro xa uxa ngomnyaka ka-2023 sinokukubona kuhle kayithule le ndaba egugrawundi wakwenza kwaba rayithi kuye kuzamlungela konke empilweni yakhe lalapha khona labakibo behlale bephile kuhle ngegugrawundi wayenza kithi esindebeleni
ye salubonani salubonani kustudio 7 ndingabe linjani basakazi ngitsho labalaleli bonke linjani nani mazimbabweni lonke ye galuyezukhetho ye sizabona ukuthi ama-by-election kuwina abani kudliwa obani ye kufana lodaba lololunye lombhuqavo lolu abantu bezanu p f abahlala bethu lufuna ukulungisiswa lolo lufuna ukulungisiswa kathi bayahlala bethu lufuna ukulungisiswa lufuna ukulungisiswa bengaveli bevele kawani balulungise lolo daba ngoba abantu bazama ukuzilungisela abantu bafakile litshe ebhalakho balitshontsha lelo litshe bafuna ukululungisa njani sebebuya la matshe akhona wonke la batshontshayo batshontsha kumbe batshontsha beyabeka kumbe basa ababizele kuphela kanti kuyahlala kuthiwa kuyalungisiswa kuyalungisiswa yini into yakhona enzima eyasala ukuthi zimabe ngene ebantwini sebekhampena nangegugrawundi kani thina kusichazi khona lokhu ukuthi babulala abantu bakithi
sabonani basakazi bakastudio 7 labalandeli bakastudio 7 lokhulumayo ngujoshua ncoke ukuhlala ngilapha e-South Africa mina ngilokudana okukhulu ngokudutshulwa kwelitshe ngebhalakwe kusidanisa kakhulu ngoba siyinto ehleli senzakala kodwa kubanjwa umuntu uma sibhekile into le siyibona isenzo se-Zanu PF i-Zanu PF eholwa ngumnangagwa lokhu phezu kwenzondo lamandebele amaNdebele angakwazi ukuthi yati bamenzani umnangagwa. Umnangagwa inzondo yakhe sehlukekile kubana amaNdebele engawaphinda kanjani. Ngcono watshengisele ngokubhomba bona abantu vele wababulala kudala ukuthi vele into kuthiwa iNdebele kalifuni. Ngoba nanku kathesi kakubanjwa muntu akula ethini oyithathayo kodwa esikubona ukuthi kakuthunywanga nguye alitshoni langa bengabanjwanga. Nanka amasotsha ahlala kuthiwa agqekeza atshontshela izindlu atshontshela abantu izimali ezindlini kodwa alitshoni langa engababambanga ngoba ayisuye obathumayo. Kodwa lokho kwenzakala la ebantwini besiNdebeleni besikhala ngabantu bababula ngayigugula wonje angikuzwe kuthiwa kulo muntu obanjiweyo. Kusenzakala ngaphansi kwe-government yayinalowo muntu onguye wakwenzayo ubulala abantu bakuqala. Namanje lokhu esitshengisela sezibhomba abantu abafayo sathi siyazama ukuthi balungisele ubhomba khonapho kulabo bantu ababulalayo. So kusezigeze izandla zakhe ukuthi sibone ukuthi kayisuye akubanjwe laba bantu laba nabo sizwe ukuthi abantu laba banje kodwa nxa bengabanjwanga. Konke okwenzakala kubona bona abantu abafilisi kubeka phezu kwigazi lakhe ukuthi vele lokhu silwa lathi indlela yokuthi sibulale futhi sibe yi-50 sidlule bona la amarukhuzeni emanana kuqala usesisaba ukuthi umhlaba umbhekile selokhu ibhumba bona abana abafayo ukuze sibone ukuthi lokhu lulaka lolulo.
Ngiyabingelela abasakazi le-Studio 7 kanye labalaleli bonke. Igama uGodfrey Wokhumalo ngizalwa eJotsho eLupane. Msakazi udabeni lulo ludaba lwama-by-elections ngithi lonke bahlali baseZimbabwe ma-citizen aseZimbabwe votelani okwamanje kuma-by-election votelani iqembu elifisa ukulivotela noba yi-MDC Alliance noba yi-CCC noba yi-ZAP noba yi-ZANU-PF votelani but ngithi 2023 asivoteleni yi-EMRP ingene ithole amakhansela ithole ama-MP khona sizokhula singumthwakazi. Isifiso sami besilapha ukuthi ngabe uThokozani Khuphe uThokozani Khuphe noSlangilizwe Nkomo bengaba simanyane sibe munye sivule iparty enye eyakomthwakazi sizimele abomqondisi sizimele singumthwakazi sikhulise iMatipuleland singabe lokhu sithathelwa umnotho wethu singabantu besiNdebeleni. Niyamuzwa uChamisa uzwa ngezinye igame ukuthi ezame ukunqoba iMatipuleland engawina kuma-elections. Izithembu zonke ozenzayo anyeke azenze ezilonga umntwana wenyoka inyoka anyeke atshintshe lutho. Sithi bantu besiNdebeleni sicela lizimele Thokozani Khuphe Slangilizwe Nkomo Mqondisi Moyo besicela lizimele labo shimo inxube lize esiNdebeleni sivuse umthwakazi wethu iMatipuleland lethu izimele singavula iparty entsha engaba yimthwakazi Alliance sibambane simanyane sibe ngumuntu munye singumthwakazi omunye sizibambe sizivuse sizimele siphume kwabechaba.
Salabanani basakazi weStudio 7 olibingelelayo ngudewa ngizalwa eCholocho ngokuhlala ngiseSouth Africa. Nokuzibuza ngabantu abasavotela iZANU-PF ukuthi umuntu ovotela iZANU-PF ikakhulu umuntu omutsha ovotela iZANU-PF naye omdala nje ovotela iZANU-PF yini iZANU-PF eseyayiyenzayo eZimbabwe singathi nansi iZANU-PF yayiyenza since yangena embusweni ngaphandle kokuthi iyebulala abantu emathebelele njengeGugground. Ngoba ngicabanga ukuthi iZANU-PF yaziwa ngalokho yaziwa ngokuthi yabulala abantu basemathebelele ngeGugground. Yiyo iZANU nje yaziwa ngayo ukuthi singathi kukhona idevelopment iZANU yayenzayo akavelo nayo ongatsho mpela ukuthi iZANU-PF nanku yakwenza kubambekayo asikaze sikubone. So kanti abantu ma besukabeleke beyivotela iZANU-PF bayivotela ukuthi yenzeni sihlupheka manje sigcwele amazwe wonke ngendaba yokuthi siyahlupheka ezweni lakithi esizalwa khona ngalo phatha ukuthiwa iZANU-PF. So umuntu osuke eyivotela usuke ecabanga njani usuke ehappy ngalokwana okwenzeka laphana eZimbabwe usuke yena ukubona kuhamba kahle laphana eZimbabwe ngoba ayikho into ehamba kahle eZimbabwe laphana ngaleli qembu ukuthiwa iZANU-PF. So kanti abantu bayivotela ngasiphi isizathu.
Salibonani basakazi bakaStudio 7 izehlisa kini lonke. Mina okhulumayo lo ngumama uMandlovu ngisemawabeni ngokuzalwa ngizalwa kogodla yomnyama eFlabos. Hheyi badala bakithi asike sizameni ukutshintsha sike sizame ukutshintsha okunamandla singayengwa ngamarayisi nge-last minute singwangama-2 kg yerayisi bakithi. Cela sike silandele uPresident uChamisa sike sibambane ngobuningi bethu siyekulwa ebhokisini ngo-ex wethu singaxokozelanga siyekulwa ngo-ex ebhokisini sike sifake upresident wethu uChamisa. Iyabonga.
Salibonani maZimbabwe amahle lingabe livuke njani laphela ikhona ngezindawo ngezindawo.
Yeah. I sort of sense on the list of the good as one would see the seller over my keeping la one of my parliament. There's Mela, I should be made of over the local mentor is Babu. I have any money. Eyo kuti benze khona kwabala kukhulumayo nje mabe campaigna khona bavetshela ba. Ngidlula ngisho yena umuntu uyabemeleyo nizani PF vele parliament khona na. Engwezani PF simvotele. Mina mbuya kondolwane bakithi dala lami ngathola bethu bevota bevotele zani PF la manje manje ye plan phiyasho mabhampe engwazwayo emgwaqweni lapha. Ukuthi umgwaqo wakhona ugrade wekuthatha isikhathi. Ukuthi ama bridge alungizwe hayi sokwayekelwa lokho akusalungi. Kodwa sivotela yena umuntu wezani PF ngiyosimele eParliament. So kutshengisa ukuthi uyezimele eParliament vele lokho kutomele thina hayi akusebenzi. Bakithi asizameni ukuthi 2023 tipeni bandlalele yabo mnankagwa le. Vele yehlulekile ngoloko ukuthi lo wabe campaign ukuthi sebe campaign abezithina ngazi ngoba zonke izinto abazendisa abantu bazikhuluma kudala. Every 5 years bahlala bezikhuluma. Into zakona zingenzakali. As a GNN is a living than Lele Zanpif, Zanpif, Papa, it's weird to like you. Dame Abad.
Lawo bekungamazwi enu balaleli bethu welisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika. Umcebisi kamongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky, umnumzana Mikhailo Podolyaki uthi inkulumo eziphakathi kwele Russia lele Ukraine ezesithathu zibe lobubelo emzameni yokucanda indlela yokuhambisa uncedo kulelo lizwe. Ele Russia izolo lithe selimise ukubhomba kancane kulandela isivumelwano esephulwa ngamasotsha akwele Russia ukuze abafuna ukubaleka kulelo lizwe benelise ukwenze njalo. Ele Melika libikwa lilungiselela ukuhambisa izikhali lendizamtshina zempi kwele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Sunguli Mbongolwane.
Ye udaba lweRussia leUkraine belungavinjwa ukuthi lungenzakali. Ngabe balalele izikhalo zaberussia ezokuthi iNATO le emela amabutho amazwe asentshonalanga ukuthi ingaqhelisi indawo yayo ifike emngceleni weRussia. Ngoba siyazi ukuthi uPutin usekunesikhathi eside ezama ubabonisa ukuthi Ukraine yena uyithatha njengokuthi ingxenye yeRussia. Njalo kafisi ukuthi khona kube nezikhali zalabo basentshonalanga ukuthi zibe seduze lomngcele wakhe. Uma bamlalelile bayenza iUkraine ukuthi ingagqugquzelwa ukuthi ingene kuleli qembu leNATO bekuyavinjelwa nje lula. Manje bayenze inkani bayala belokugqugquzela iUkraine ukuthi hayi lina lingabantu abazimele bodwa akufananga lilalele ukuthi iRussia yenza kanjani kanjalo. Lokhu kudala umonakalo omkhulu kakhulu.
Nxa ukhangele wena okwenziwa kumbe sithi okwenziwa ngumongameli Joe Biden kuyaphathisa yini ele Ukraine njengoba sisizwa kuthiwa ubabaphathisa ngemali bona kodwa besithi bafuna izikhali.
UBiden ukuba yelokhu bapha imali awe Ukraine akuphathisi kangako ngesikhathi esifishane ngoba laba bantu ukuze balwise iRussia bafuna izikhali njalo izikhali ezinkulu. Futhi bafuna futhi baphiwe indiza eziyazijikela amabhomba phezu kwezikhali zeRussia. Ubaphi imali kodwa ungabavumeli ukuthi bathenge izikhali zakho akusenze kuncedise ukuya kuphi. Siyabona nje ukuthi uBiden uzavelokhu ejikela imali laphana kodwa ayizukuncedisa ukuthi isize abantu base-Ukraine ngesikhathi esifitshane.
Umnumzana Walter Sununguli Mbongolwane yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Ngakugqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kulesa kulayo webandla le Citizens Coalition for Change uBernard Munamati obikwa ichaywe ngabacashangelwa ukuthi ngabebandla le MDC Alliance eHarare. Ingcweti kwezempila kahle zithi okwenzakala kwele South Africa okuphathelane labo kuza sokumemethekisa umkhuhlane wengqondo kulabo abavela kwamanye amazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Dande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.